soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthanonoka wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-7 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uthi amazwe omhlaba kumele abambe iqhaza avimbe izigilamkhuba ezihuquluza umnotho welizwe kulandela ukwethulwa kwehlandla lesithathu lomfanekiso womsakazo we-Al Jazeera izolo.
I-document ye-Al Jazeera eveza inkohlakalo, iveza inkohlakalo ehlasimulisa umzimba, imizimba kaZulu, isukumisa inwele zikaZulu, sichamathe singuZulu weZimbabwe.
Zithobelene esigabeni se-Country Park lapho okuzadibana khona umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lonkosazana Thokozani Khuphe kukhetho oluzayo.
Njalo umkhokheli esinabo emathisayo sekungijabulisayo kakhulu ngamalokali bona bebezikhethela abantu babo abahlala nabo ababaziyo ukuthi basebenza njani.
Ibandla le-CCC lithi lisaxoxa amabizo alabo abazancintisa kukhetho abakhethwe ngumphakathi kuhlelo lwaleli bandla olutsha olukusebenzisa abantu besigaba hathi ama-primary elections. Umsakazo we-Studio 7 lamhlanje wenelisa iminyaka engamachumi amabili isakaza ngolimi lwesiNdebele lesishona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UZulu uthi amazwe omhlaba kumele abambe iqhaza avimbe izigilamkhuba ezihuquluza umnotho weZimbabwe kulandela ukwethulwa kwehlandla lesithathu lomfanekiso wedocumentary yomsakazo we-Al Jazeera izolo eveza ukwebiwa kwegolide leZimbabwe ngabantu abathi balobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa. I-documentary le iveza isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Hubert Angel lalo asebenza laye umnumzana Ricky Dulan bezitshaya isifuba besithi bayenelisa ukungenisa imali engcolileyo eZimbabwe ukuze iyethenga igolide besebenza laye uMnangagwa. Kuhlandla la izolo i-documentary le iveze ingqungquthela ebikwa isebenza lohulumende weZimbabwe ekuthengiseni igolide lelizwe eDubai umnumzana Kamlesh Patin atshengisa intatheli zindaba ze-Al Jazeera amahofisi akhe eDubai lapho athi uthola imali efika izigidi ezilichumi 10 million ngelanga ekuthengiseni igolide. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ lithi selivale inotho yabantu abane abathinteka kudokumentari le. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo somabhizimusi wakobulawayo umnumzana Alec Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I-document ye-Al Jazeera eveza inkohlakalo, iveza inkohlakalo ehlasimulisa umzimba, imizimba kaZulu, isukumisa inwele zikaZulu, sichamathe singuZulu weZimbabwe ngalesi sehlakalo esibi kangaka. Uphenyo yebo kambe kungathiwa kuyaphenywa, kodwa uhulumeni ulomsebenzi olula kakhulu lapha ngalolu daba, ngoba abaphathekileyo kulokhu kuganga okungaka babethwe ngamabizo. Njalo ngiza kuthi ngikhonapho ngithi mnakakho ngokomthetho weZimbabwe ongaphezu komthetho, okuthi ukuthi bonabo abathintekayo umthetho kufanele ubabophe ngokufana nayo ekugangeni okwethusa kangaka.
I-Reserve Bank ithi isivale inotho yabantu abane abaphume kulifilimu, kodwa abanye bathi kukhanya leli bhanga ligegelela imbuya lichiya ulude ngoba ingqungquthela eziphumileyo dola zokuli filimu azikabanjwa le notho yazo kayikavalwa
i asset freeze kumbe ngithi kubanjwa kwempahla libhanga elikhulu leZimbabwe i RBZ iqonde kakhulu iqonde nta kodwa ke ukuze sikholwe ukuthi ibhanga le lijonge iqiniso kakungabi lobandlululo ku asset freeze kumbe kubanjwa kwalezo mpahla kayibanjwe leyo mali kazilethwe lezo mpahla zibuyisele ekuhlengeni ukubhidlika kwelizwe leZimbabwe esikubona kwezemigwaqo esibhidlikile esingasaqedakale lokuthi imigwaqo ihlenge njalo igeneration yepower ielectricity amandla kagesi sihlenge njalo emanzini sizananzelela ukuthi amanzi ahluphe emadolobheni lasemakhaya igebhe imigodi kukhukhulwa amadamu kuvuselele amadamu kubuyisele ama-game fences ayifakwe eceleni kwemigwaqo konke ukubhidlika esikubona kuvuselele i-railways kuvuselele i-industry kanye lama-social welfare programs kanye lama-cadetship schemes okuncedisa abantwana abaku-tertiary education kayibanjwe leyo mali kayibanjwe ibuyisele kulezo nhlelo ezilokwenza lokuphathisa lokunceda uzulu.
Hello ke ngumnumzana Alec Ndlovu usomabhizimusi wakobulawayo umntungameli uphinde waxoxa njalo lomunye usomabhizimusi wedolobho lakobulawayo umnumzana Bekimpilo Sithole.
Hey lokhu kubuhlungu kakhulu elizweni lakithi basala abantu bekhuluma bethi ama-sanctions ikathi namhlanje siyakubona institute sanctions esikhuluma ukuthi corruption and then ilizwe lethu leli ikakhulu emhlubulweni wethu lapho emandebeleni emathebeleni yilo eli-rich kakhulu kugolide sizubuhlungu kakhulu indawo zethu kazi zingaphakanyiswa kungela ama-infrastructure esiwabonayo kungela ama-developments esingakhuluma ngawo khona ngapha emathebeleni ngapha igolide likhitshwa ngabantu abaseduzane abaphezulu khona ngale yibo abancedisayo yikho belwisa phansi lapho ukuthi igolide lonke likhambe ku-fidelity bekwazi ukuthi bazadinga indlela zona zokulithatha besebenzisa abantu babo khona ngale ngaphezulu bebanika izikhundla ukuthi becashe ngakho bekuncedisa ukuthi igolide leli lithathwe likhitshwe ngaphandle kwelizwe. Kulusizi kakhulu abantu bahawula imigwaqo ayikho infrastructure ayikho but igolide liphuma ngobuningi balo ukuthi imali yangikhona igcinwa ngapi akwaziwa. Kubuhlungu kakhulu kananzelela i-ordinary person kathesi bathwele nzima abantu bathwele nzima ukuphila kwabo ukudla ukuthi bedle hand to mouth bathwala nzima kakhulu ngapho sizikala kathesi egolide eliphumayo lisaphandle kwamazwe lincediswana ngabantu abaphezulu khona ngale abangaqanjwayo abaphezulu khona ngale yibo abancedisayo ukuthi igolide lonke liphume.
Ungathini ngokuvalwa kwenotho yabanye okukhulunywa yi-Reserve Bank?
Hayi, imnikelwa nje imnikelwa leyo kuphele kuvalwa abantu nje amehlo ngokuya kwesikhathi imnikelwa leyo layo iyahamba scot free lokhu sesikubone kakhulu eZimbabwe vele ke kwasuka khona kungena uhulumende lo we-Second Republic ukuthi abantu bayabotshwa kuhlalahlale sazothiwa hhayi sebe-scot free lakathesi nje kungaba kuqalisa ukuthiwa uhulumende sengenela kungani ku-sirius kucike kudojwa abantu lapha lalaphana but ngokuya kwesikhathi indaba yakhona iyabona iphelela nje emoyeni lokhu asila trust le-judiciary yethu ekhaya ilapha ekhaya
ezimaumnumzana Bekimpilo Sithole ngusomabhizimusi wakobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele nkulu,
asambeni madoda
siyovota, sivotele nkulu, asambeni.
Kwezokhetho sithobelene esigabeni se-Country Park lapho kuzadibana khona umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lo nkosazana Thokozani Khuphe kukhetho oluzayo. Kodwa kwezinye izigaba ibandla le-CCC lithi lisaqoqa amabizo alabo abazancintisa kukhetho abakhethwe ngumphakathi kuhlelo lwaleli bandla olutsha olokungasebenzisi ama-primary elections ukukhetha labo abazancintisa kukhetho oluzayo. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsai Mahere uthi ngemva kokukhethwa kuzalandela uhlelo lokuhlola abakhethiweyo ukuthi bafanele na ukuba ngabakhokheli kulandele eminye imihlangano lezakhamizi lengcwethi andubana kumenyezelwe labo abazancintisa. umnumzana Mhlonipheki Ncube umgcinisihlalo webandla le-CCC eMatabeleland North uchasisele usithandekile emhlanga we-Studio 7 okuningi ngalolu hlelo.
Lokho kusayenzwa esingathi compilation yokuthi kona kuhambe njani, ngoba nabantu bamnethweyo, ngobani abangene kulezi zikhundla, ngobani abangene kulezi zikhundla. Kuzathi ngokuhamba kwesikhathi kuzaphuma uluhlu lwabantu abanominethweyo.
Uhlelo lolu luqhubeke njengalokho ebelikukhangelele yini? Akuzange kube le ngxabano kumbe le ngxaki ekukhethweni kwabazancintisa?
Hayi, ingxaki azange zibe khona. Imota yabakhethisayo bebephuzile ukuyafika kwamanye ama-centers. Kodwa abantu endithina ngikhulumisana labo kwizindawo ngezindawo bathi bafikile kuzona lezi ndawo, abantu laba abanominethweyo bazavetwa beconfirmwe yiphathi ukuthi hayi balelungelo lokuthi bangamela ibandla lethu le-CCC. Uma sebeconfirmiwe ke ngemva kwalokho bazahamba futhi bekhetha kuhle ke sebekhethwa nge-citizens, okuthiwa yi-citizens forum. Kuzabizwa njalo ama-citizens abakurejista e-CCC bebesebesenza ukuthiwa yi-consensus. Bese bekuthiwa hayi kulaba abantu abanomnethweyo ngubani elimbonayo engabe fanele ukuthi emele ibandla. Then kuzakhanya ukuthi hayi nxa abantu abaningi bengani bafuna lo, abanye befuna lo, kubese kukhanya ukuthi hayi ngubani ofunwa ngabantu abaningi, nguye ke ozathathwa libandla ukuthi emele esimele ku-CCC.
Lisuka lapha kuyini okulandelayo ngalolu khetho?
Emva kwalokhu ke nxa sekuphumile oyi-1 inguye ke kuzaba lemhlangano emkhulu ezabe ihanjwa isenziwa ngamawadi ngamawadi besethulwa ukuthi laba yibo sesiwakhangelela ukuthi basimele babe ngamakhandidethi kukhetho oluzayo, kususela kumongameli kuzikefe kukhansila. Bazabe behanjwa besethulwa ngamawadi ngamawadi, ama-constituency ngama-constituency, kumbe kube le-provincial rallies, kube lama-national rallies.
Alo ke ngumnumzana Mhlonipheki Ncube umgcinisihlalo webandla le-CCC eMatabeleland North ubexoxa le-Studio 7 ecingeni esenkayi. Siphinde saxoxa lomnumzana Solani nje Mnyamamoyo umgcinisihlalo waleli bandla eMatabeleland South ukuze sizwe ukuthi baluqhube njani lolu hlelo esigabeni sabo.
Inomination yamakati 20 sike saba lokuphazamiseka nje material ukuthi yafika late, ufike late kakhulu thine esihlala emakhaya. Sasayicollecta ekuseni, sesicollecta ekuseni uyakwazi mama Sithandekile abanye abantu ikakhulu bahlala ezindaweni ezisemakhaya lapho kungela migwaqo. Kwasithatha isikhathi ukuthi siyofika endaweni lapho abantu abahlangane khona kuma-centers amawadi abo. Okusijabulisileyo abantu bayithanda inhlanganiso yabo. Size zaqeda ngabo 7 ntambama okubonisa ukuthi uhlelo kade luhamba kahle. Ama-councillors kakhulu sithole indawo eziningi kakhulu ukuthi bevele benomnetha umuntu ebeyedwa okungasoze kusishayisa ikhanda ukubana sixoxisane labantu ukuze sithole umuntu oyedwa. Kubo-MP lakho hhayi izindawo nje ezingazilenge, yathinki ncangaphambani izindawo ezintathu lapho amakati 20 abanominate ama-MPs ayi-2 kweyindawo 3 okuzasibonisa ukuthi simele sihlale phansi lama-stakeholders sikhulume sincengane sibonisane njengabantu bephathi eyodwa kube sokuqalisa ukubana sithole yedwa ozamela isizwe sabo. Uyawazi lapha abantu abafuna khona izikhundla omunye nomunye uzabe sebhala ilisti yakhe ethi mina ngicela ngikhethwe lapha, kodwa hhayi abantu basebenzile. Sesilindile manje, silinde ubukhokeli sekumele siyezicubungula sibone ukuthi kona indawo zihambe njani. Njalo ubukhokeli esinabo emathisauth okungijabulisayo kakhulu ngamalokali bona bebezikhethela abantu babo abahlala nabo ababaziyo ukuthi basebenza njani. Bebenomnetha even abantu umuntu ongazange ethole ichance okufika solongo bemazi ukuthi vele basebenza naye. konke lokhu sijabulise kakhulu ukuthi kubonisa ukuthi abantu babambene. So thina sihlaba umkhoso hodwa nje ukuthi nase siqedile konke lo bonakale ukuthi imajority inominatile simele sibambane izandla simncedise ukuze ebe nguye ozothatha isizwe se conscience yakhe esiqaphise uKenani ukuze sikhone ukubana siwine ama election la esiyakiwo ngeqiniso haya abantu balokujabula okukhulu kakhulu akufani lama primary ngoma primary kusale sisizwe eseceleni singasahambisani lesinye sasidivide abantu kodwa bazamile abebandela ehlulekayo bangena kumagrupu bekhuluma bezama indlela ezinengi ukuxabanisa abantu be-triple C kodwa bona bathi hayi siyakwazi esikwenzayo la ma-leaders ethu siyawazi kakhulu ngibonge even i-diaspora ebekhuthaza abazali babo ukuthi bayofika endawo lapho esibabize khona njalo basimelela kwaze kwaba sesikhathini sokuthi bebehleli whole day belindile ngoba liyazi imigwaqo yakhona ukuthi iyahlupha yezimoto ezibezisishotele ukuyafika ezindaweni kodwa umsebenzi usebenze kahle mama sithandekile.
Hallo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini sihlalo webandla lesi si eMathabeleland South ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Kobulawayo isikhulumeli saleli bandla umnumzana Swithan Chirowodza uthi uhlelo lokukhetha abazancintisa solufike emaphethelweni njalo ulandule imbiko ethi kule mizamo yaleli bandla eyokuthi kuncintise abesishoneni kuphela endaweni eziningi.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Umsakazo weStudio 7 namuhla wenelisa iminyaka engamachumi amabili usakaza ngolimi lwesiNdebele lesishona. iStudio 7 yaqala ngomnyaka ka-2023 isakaza ngolimi lwesiNgisi kuphela. Kodwa ngemva kwenyanga ezintathu yasiqala ukusakaza ngendimi zesintu. Sithumeleni imbono yenu ngomsebenzi wethu. Liyakukhwabitha na? Inombolo zethu zithi +1 202 465 0318. Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze uZulu ukuthi engaphatheki ekunatheni utshwala ngesikhathi sekhefu lePhasika. Iphephandaba lobulembu lezinlive.com lilodaba lokuthi umthethwandaba weConstitutional Court usuvume ukulalela udaba olwethulwa ngumkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Douglas Monzora ukuthi ukhetho lungenziwa nxa uluhlu lwe-delimitation lungalungiswanga. Okwamanje sengidedela imuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sithi thina sanibonani Studio 7 sanibonani shelele zimbi indaba madoda lapha kithi zimbi indaba madoda lapha eZimbabwe zimbi hayi kuhlale nje lihlale emkhokosini inkinga esinayo nje lapha ikuthi ipolitiki yakithi Studio 7 isitshintshile iloko yatshintshiswa izanu namanje abantu sebengene baphelela phakathi abasakhulumi ngepolitiki abantu sebekhuluma nge-tribal politics i-tribal politics kizela lokhu akuhlangani ngoba vele isithiwa sakithi sithi chinyunyu babili komba ogatsho uluka isithiwa sakithi so into ungayibamba wedwa izatshelela manje mina bengicabanga ukuthi abantu banikuthiwa njengoba sisizwa bekhuluma lapha la kuStudio 7 abanye bakhuluma bathukana in politics you don't talka uyakhuluma ama points akho into ezahlale umuntu esemqondweni yakhe ehlale naye manje ungakhuluma uthukana ay akusebenzi ngoba lokho la omunye lomunye okuzwileyo uthathe lahle le dustbin ngoba ngekugcina inhlamba ekhanda lakho mina into engizamayo lapha ukuthi asikhulume into vele esiyibonayo ukuthi yanga siyeke li tribal politics zeni namanje nje vele i tribal politics yaphaka izandla manje da ithina sengena phakathi futhi angazi ukuthi siza kulungisa njani hlele kundindaba madoda lapha asazi ukuthi zokulungisa njani siyabonga
sanibonani ufudyo 7 sanibonani bafowethu niyaphila okubuyiswa lapha ngumncedisi ndlovu ngikwele South Africa ngibulisa bonke abantu bakwamthakazi ma ngibala abantu bakwamthakazi ngibala abantu abasemathebeleni nasemidlands ukuthi sicela isikhuzele ugawule abantu bakithi gawule uyahlupha ugawule sefuna nezimbambi nezethu izandla abathengisi bezindini lapha yani ndoda ngicela kuwo wonke abantu besindebeleni ayekeni amaparti ezishiyona yena lokhu ishintsho azolenza iparti ezobeka ushintsho ezimbabwe MRP kuphelelela ilungelo labantu bakomthwakazi abantu basemathebeleni nasemidlands okuyilokho okubalulekileyo ngaze nivote nizowakhumbula amazwi ami alikho ishona elizofaka ushintsho ebantwini bakithi alikho ibandla lasempumalanga ezofaka ushintsho ebantwini bakithi la bantu nje balanda ukuzotshontsha igolide lethu nomnotho wethu wonke womthwakazi ayikho nje into abayifunayo nokuthi behlumeke abantu basemandebeleni sibonge
salibonani 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 ma-studio 7 salibonani ma-studio 7 salibonani ma-studio 7 ngenegama lami engumuntu ukhona nkomo undabuka ngaseribhani ye hhayi kuqinisekile okube kukhulunywa ngulwana ubhuti athi yena hhayi donki engadlisute kakhulu uma uthi uyayithinta iyeqa ingene iganga yayikho sethi ukhuluma iqiniso kanye sibilita iliqiniso elipheleleyo sibili elizwayo sibili ubeke wazwakala umfana siyakubongela sibili lokho sibili lami kanye ehlikikho ngoba yinto eyenzakalayo khayelani libone ngamva kokusebenza okukhulu okungaka badala labosebenzayo ngesikhathi sempi lilakalelile ezulu lisina lilima nzima lisenzani ligela lapha lala la ithembi zanu nasi zanu yeyakhona lekathi sitshaya qeda umnotho wonke mase bethuthile impahla zabo sebehambise emazweni sebeshahlala ngaphesheya komhlaba base bethatha iinto zonke sebezifaka egcekeni sebezichaya manje kathesi kathesi okulandelayo sebebophanisa ikhiphusi labantu besindebeleni besenzela ukuthi vele kungafikwa abaleshona lazana le ndebeli iyababonta abantu bezanu ukuthi bale umuve njani ukuthi usathane udlalela njani kiwo
and esinye into esiyicela kakhulu ebantwini bakithi ustudio sef abantu bakithi izinduna osobhoko abantu besindebeleni komthwakazi abayeke ukwethusela abantu bebajethi bevotele zanu ngababona baholisa izimoto nalokho abakutholayo benikeza igovernment yabo leyelisela ngiyekuze kusinikeze lutho thina abayeke ukuthi bephushe abantu bakithi bevotelo zanu amaparti esishoneni le laba abantu nje abasithandi ba-pretend angazi ukuthi abantu bakithi ababone ngani ukuthi ezimbabwe siyahlukuluza nje asitshelanga kahle ngenxa yamashona lawa aphethe kodwa manje bafake embusweni bawenza abantu abanye babhizi ngabosisi babhizi ngabozanu alikho nje ibandla elesishoneni ezofaka ushintshi ngaphandle kwe-MRP elomqondo othi kunqunywe izwe esenjalo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Izisombululo ezivela eAfrika ziyagxila ekuletheni inguquko kungxaki ezitshiyeneyo ze-21st century. Kutsho unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, uMnumzana Anthony Blinken, ngesikhathi esethekelela kwele Ethiopia kusikhatshana esisanda kwedlula. Obunye ubufakazi bokuqakatheka kobukhokheli base-Afrika yisivumelwano esalotshelwana phansi ngolwezi, Second Cessation of Hostilities Agreement, esokuqeda ukulwisana kwele-Ethiopia ngasenyakatho kwelizwe. Lokho kuyimpumelelo enkulu njalo kulinyathelo eliyaphambili elisindisa abantu futhi litshintshe izimpilo. Imibhobho ithuli njengoba ukulwa sokumile. Ukwephulwa kwamalungelo abantu kwehlile. Usizo lokuhlenga abantu luyageleza. Solufinyelela phose bonke abaludingayo. Inhlelo zokuphila kwabantu ziyabuyiselwa eTigray. iTPLF isibeke phansi izikhali. Amabutho aseEritrea lamanye amabutho angasiwo kahulumende asebuyelile. Ukuxoxisana ngokuzinikela kwabaxazululi benhlanganiso ye-African Union abavela eKenya laseSouth Africa besekelwa yiMelika bekubalulekile kakhulu ekutholeni lesi sivumelwano. I-AU izaqapha ibone ukuthi isivumelwano lesi siyalandelwa. Siyazamukela izithembiso ezenziwe ngabaphatheke kulolu daba ezokuvuma ubudlova obube khona kanye lempumela yazo ebuhlungu. Kutsho uBlinken, ukuvuma ukuthi kwaba lobudlova obenziwa yizo zonke inhlangothi kulinyathelo elibalulekileyo lokuthola ukuthula okugxilileyo. Sikhuthaza abantu base-Ethiopia ukuthi balandele izibopho zabo, basebenze bebambene njalo, babuyisane, kodwa kube lokujeziswa kwalabo abadala amacala. Ukulungisa izikhalazo eziletha ingxabano lokwehlukana ngemihlobo yiyo yodwa indlela yokuqeda umjikelezo wodlame lezombangazwe lolwemihlobo enyakatho, e-Oromia, lakwezinye indawo. Njengoba sibambe iqhaza kuleyo mizamo, iMelika inikeza kokubili usekelo lobungcitshi lolwezimali. Noma kunjalo, ngenxa yokuthi ukwakha ukuthula okunaphakade kuphazanyiswa yibunzima kwezenotho ele-Ethiopia elibhekane labo, iMelika izaqhubeka isebenzisana le-Ethiopia kwezomvikela, kwezokutholisa uzulu ukudla okwaneleyo lokunye. Kutsho uBlinken, sizaqhubeka ngokusebenzisana kwezempilakahle kazulu. Sakhele phezu kweminyaka eminengi yokubambisana kwethu ekulwisaneni le-HIV AIDS, futhi siqhubeke silwisane lobhubhane lwe-COVID-19, njalo siqinisekise ukuthi sonke sikulungele ukubhekana lobhubhane oluzayo. Sizaqhubeka ngokusekela ukuthuthukiswa komnotho wase-Ethiopia. Sitshala izigidi lezigidi kwezempilakahle, ukukhula komnotho, imfundo, intando yeningi, kanye lekuvikeleni indlala minyaka yonke. Futhi sizaqhubeka sisekela abantu bokuza, iziphepheli kanye lalabo abephulelwa amalungelo. Kukho konke esikwenzayo, kutsho uBlinken, injongo yethu ngeyokwakha ubudlelwano obuqinileyo phakathi kweMelika le-Ethiopia, obuqinisekisa ukuthi singakwazi ukugcwalisa izifiso zabantu bakithi.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu uthi amazwe omhlaba jikelele kumele abambe iqhaza avimbe izigilamkhuba ezihuquluza umnotho welizwe kulandela ukwethulwa kwehlandla lesithathu lomfanekiso womsakazo we-Al Jazeera izolo oveze ukwebiwa kwegolide leZimbabwe. Zithobelene esigabeni se-Country Park lapho kubikwa khona kuzadibana khona umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lonkosazana Thokozani Khuphe kukhetho oluzayo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo elifisela impela sonto elithukela. Igama lami nguChris Gande, ngisitha sidibaneni njalo ngomvulo ekuseni, kodwa zikhona kusihlwa ngo 7:30 malanga wonke.